Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Zibandlela. Happy New Year 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje siqala nje umnyaka omutsha lamhlanje iningi lithi umnyaka esiwugqibileyo izolo ubumubi kakhulu.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe.
So kulombuzo othi imali engamadollars inkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uZulu phambilini kwezulu lesiphepho uCyclone Charlene elingasananga ngolaka ayichaphazwanga na?
Alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatholutho.
UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kulesi sigaba ngobuningi bezogola amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimba laba bantu kwenzela ukuthi abadabuka kuleso sigaba labo bathole inzuzo.
Amacimbi yithiwo sethu esasithiwa nguNkulunkulu endaweni yethu okufuze siphile ngaso, sifuze sigole sithengise sifundise abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka omutsha lamhlanje iningi lithi umnyaka esigqibe izolo ubumubi kakhulu. Sixoxe lelunga lebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe. Ubenzima kakhulu uguqule izinto eziningi kakhulu njengoba ubona sesilaloku yaba kuthi ngesikhiwa yi-new normal. Besingazi ukuthi umuntu angahlala endlini kungasetshenzwa, sikwenzile sikubonile. Besingazi ukuthi sizahamba sigqoke ama-mask, sikwenzile sikubonile, sesiloku sisakwenza. Besingazi ubana uyakwanisa ubana ungavalelisi umzimba womunye wakho nxa ethe wadlula, sikubonile konke lokho. Kodwa intando kaNkulunkulu isehlakalo esifakwe uNkulunkulu yena ngiyokwaziyo njengoba enguye umnini mandla wonke.
Ungathi kukhona yini okuphumeleleyo okwenziwe nguhulumende lebandla lezano PF?
Ibonile uhulumende qeda amanye ama-project ikakhulu ama-projects amadamu. Sibonile njalo sokungena futhi ekulungisweni imigwaqo ethize. Siyabona kuyachova i-Bybridge Chirundu Road, siyabona bazama ukubuya kweminye imigwaqo ethize eminenginengi. Sibonile njalo egcina isithembiso sakhe esemali ye-devolution ibuyile emakhasini kunje lapha koBulawayo. Sibonile isebenzile esigabeni se-Country Park le endaweni ezinye ezishishineyo imali ye-devolution ifikile sibili kuma-initiatives afakwa nguminister uprofessor uMthuli Ncube ethatha ama-2% tax lana ayewayenza atshengisile into esuke yathi noma kube ngumnyaka omnyama kangaka kodwa kube yinto yokuthi ungakukhangela lawe uzwa ubobotheka kancane.
Nxa sesibheka phambili sikhangela umnyaka ozayo, ubona ungani ngumnyaka othembisayo yini?
Ithemba kalibulali mfowethu. Siyambonga uNkulunkulu ngezulu lele athi wasinika lona, and silethemba lobana lizayala lilokhu lisina. Ukuna kwezulu kuza sinceda kakhulu. Mina nxa ngikhuluma ngendaba yemkonomi ngihlala ngisithi ebantwini into one ebisisele iPC ephazule ebisisele ukuthi umkhono wethu ulunge yilo izulu leli. njalo sibonile uhulumende roller out i program emfumvuza into azeliana lapho ke ukuthi kona izimuli sezilima okuphindiweyo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo. Sokulo mbuzo othi imali engamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uzulu phambilini kwezulu lesiphepho ucyclone Charlene elingasabanga lolaka ayichaphazwanga na. Imizamo yokukhuluma loNkosikazi Monica Mutswangwa onguye owazise isizwe ukuthi kusungulwe isikhwama sokuphathisa uzulu yehlule. Kobulawayo leli zulu line njengensukwini lanxa kwezinye indawo bekulomoya. Sixoxe lesiphathamandla seProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ufikile na ucyclone Charlene kobulawayo.
Yebo, singathi ukuthi ngamafitshane lifikile. Sibe lenkhizo lamayezi kade kuthwele kakhulu besicabanga ukuthi mhlawumbe sefike, kodwa ke alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho. Abakade bekhongozele ngamabhakethe kafikanga la kukota amabhakethe kugcwala, so ngamafitshane yebo yekufika lifikile, kodwa ke alisafikanga ngesiqhonto kade silikhangelele ngaso.
Kodwa ngokuzwa kwenu abezomkhathi bathini, bathi izulu leli lizafika yini lamhla kumbe kumalangana la alandela amalutshwana kumbe vela lisafika?
Khona abantu loku bekhangelela ukuthi mhlawumbe lingakhifiza, like lakhifiza kathesi nje ntambama ama-4, kodwa kalikhifizanga kuya ngani. Ngokunjalo ke abazwisisa ngcono ngezama-cyclone kumbe ezama-depression, i-depression iyivele kuyo ukuthi ibhanti nje leyeza elidlulayo, so sikhangelela ukuthi mhlawumbe selidlulile ngoba kukhangelela ukuthi lizangena kwele Botswana. So ngokucabanga kwethu sibona ngazanthiwa iyezi lakhona selile, so kungasala nje kusina izulu vele selikhangeleyo njengoba kungu-December kunje ukuthi izulu lebe kifisa lapha laphana, kodwa hayi sibona ngathi ingozi kacyclone isidlulile. Ike ezwakala ngapha ke botsholotsho labo lubhane ukuthi kwaba khona imkhizo sibili imbizulu eliqinaqinileyo kubaliso 87 mm labo 58 mm, so sibona ngabantu akobulawa sidlu.
Ngokubona kwakho abantu bebelungiselele okokuthi ingozi kade izingafika bebengenelisa ukuzinqabela?
Abantu kobulawa besebelungiselele la kwezinye nje indawo ezibaliso Chipping kusiya khonale, kodwa ke kobulawayo sibonile ukuthi city council ibisikhiphile izindawo zokuthi abantu bangaphephela ngapi. Ziningi izikolo beziqanjiwe emalokitshini atshiyetshiyeneyo ukuthi abantu bangaphephela khonapho, njalo abantu besebekhuthaziwe ukuthi benzeni besebengenile emsakazweni. Abe-city council bangena emsakazweni abakhangele ngezomkhathi lokuthi abantu bangazincedisa njani. Lathi-ke njengenhlanganiso yezakhamizi balohlelo kuradio sikhuthaza abantu ukuthi balandele khonokho okuthiwo i-BCC. Ngamafitshane-ke izakhamizi bezivele sezimelele ngwananzela abaningi izolo balele lethi sibili belinde yena u-train wabusuku kade ukuthi uyagqayisa ngayo ushaleni. Ngokunjalo abanye abantu bese bebonakala-ke begubhagubha lapha laphana belungisa izikhala zamajura walo kwenza ukuthi amanzi adlule. So ngamafitshane singatsho ukuthi hhayi abantu bese bezimisele bemelele njalo sebezivele izixwayiso kade ziphiwa yi-city council ukuthi bangenza njani.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Emandebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogola amacimbi, esithi kumele kube lomthetho ovimbela laba bantu kwenza lokhu ukuze abadabuka kuleso sigaba bathole inzuzo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labantu eligcwele emaplazini eGwanda ekhezi kanele insiza lapho kugolwa khona amacimbi kulezi nsuku ngabantu abavelela emangweni emaswingo kusiya emberengwa. Osekuthe uzulu kulesi sigaba ekhonana ngokuthi laba bantu babaqedela amacimbi okumele ngabaphilisa bona njengabahlali bakulezo ndawo. Umnumzana Love Moncube yisakhamuzi seMatobo South, njalo uthi laba bantu bokuza baphazamisa impilo zabo ngoba bephila ngokuthengisa lawo macimbi.
Sifuze sigole esithengisi ifundise abantwana thenge ukudla ngakho, kodwa-ke asikwenzikho nokho ngokugcweleyo. Kulabantu abakuza bavela kwezinye indawo afika bangene nje begole amacimbi bethathe behambe thina singatholi lutho.
Uncube uthi bekuza kuba ngcono nxa laba bantu bokuza bebuya kibo uzothenga lawa macimbi, hathi ukugola amacimbi abanye babo begamula izihlahla.
Kanti-ke kufanele ukuthi abantu laba ma befika beye ekhansilini bebhadale imali, imali le ibuye kithi ngoba indawo ngeyethu, or bebuye bezothenga bona bethenga amacimbi kithi sibathengisele sithole sigeyine, nothi ukuthi bebuye bezothatha nje mahhala behambe beye kibo bebe yibo abageyinayo. Lokho kuyasilimaza lo.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi seMawane, la othi laba bantu abavela kwezinye indawo kumele babhadale.
Ababhadaliswe izimali, sokuyelayo imali yokubhadala kabuyele kibo ngoba kakuncedi ukuthi babuye bezosithathela inyuthi yethu ngapho bona behamba labo ngale besiya benefit. Thina ngapha asisuki lapha sihambe siyofika khona le kibo sisiyadinga usizo khona lolu njengokuthi khona siyotavele kukhona ukukubona kuphela kumbe kusemgodini wakibo khona ukhulumisa indebele vele hhayi.
Nake nekhansili yeGwanda yabika ukuthi abagola amacimbi kuzamele baphiwe amapermit ukuze lawo macimbi agole ngendlela eqondileyo kungela kuqanulwa kwezihlahla njengalokho okwenzakalayo. Kusenja lo Zulu sekhuthazwe ukuba thatha amanyathelo wokuzivikela kwisiphepho sezulu le-cyclone Tshalane ebesikhangelwe lokufika esigabeni seMatabeng South izolo ebusuku. Umphathintambo obona ngezemvelo umnumzana Ngqobezitha Mangaliso Ndlovu uthi lanxa lesi siphepho sezulu singaselamandla kabasoze bagoqe izandla njengorhulumente.
Babetransport sebefakile ama-systems abo in place, kulama-companies akhangela ngezokulungisa kwemigwaqo asebe-assigne ama-provinces ukuthi babe beku-alert nxa kule ndawo ezile migwaqo ekhukhulwayo kumbe ama-bridge akhukhulwayo bazagijima bayofika khona lapho. U-cyclone Idai wasifundisa ukuthi into lezi ziyalungiselelwa masinya.
Nake u-cyclone Idai wabulala abantu abafika phosa amakhulu amathathu eChimanimani, wathe iningi lezakhiwo lidilikile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp. Siqubanisa ke lengoma ezimnandi.
Zimbabweans, ngithi happy new year to you all. Mina lapha nginesikhalazo bantu. Ngicela ukuthi umphathi isikolo wesikolo esithiwa iHlangabeza High School eselapha eMathebeleleni ukuthi akhe asicazisele ukuthi yindaba egegisa abantwana amagodi esithi yi-corporal punishment. Nasazwa lapha uthiwa education 5.1 isithi akula mntwana imele vele eyenziswe i-corporal punishment lapha kwelethu eleZimbabwe. So sicela like limtshele kumbe esichazisele ukuthi indaba esenza khonoko.
Basanga ze studio 7. Mina ngithi ngendleke lava futhi abesindebeleni enganjalo kubeza besigiya amandebele sizithutha ngosupport chamsaka support indebele. Namhla kuyini lokho? Lalisigiyeli laphambili ngomama, phambili ngomama, phambili. Namhla lethile selisithi phambili ngobaba, kanti selisithini? Ake lisibuzele bona baphendule lapha basitshele ukuthi manje selisithini. Sase sithole nzima lapha kuthiwa ye lisupport amashona. Nanku lalisapoteni shona selilalo khonapho kuthi sinapha ku-alliance yephusha le shona sesikhatshana lina selingaphi seliqala nobaba sapotani baba school. Thina vele sithi jamisa jethejede 2023 silochamisa singamandebela sayo kodwa sasingasoze sisapote i-program yezana neva lapho ngithi athe silithini nxa kunje
Nibo supporta ngengqondo bantu bakithi ningasupporti ngokuthi ngesibongo. Asisupporteni politics ngengqondo. Yikho kusifisela emuva khona ukuthi sisupportana ngemihlobo asisupporti ngengqondo ukuthi sibone ukuthi asisupporteni i-idea yomuntu, ama-policies omuntu. Singasupporti umuntu ngokuthi ngwakithi. Hayi, i-policy yakhe nxa irongo irongo. Kathe silithini manje. Nawu umonzi wena, supportani sibongo. Ngelinye phela ishona. Nase sijamisa chethe-chethe kuningase kusisebenza. Nanku sokufile okuyi-program kwenu. Ngavela ngakhuluma mina ngathi i-Congress liyana iyawinwa ngumuntu ofuna izandla. Nanyana sewinile kwavela kwakhanya kudala. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu okhuluma ngihloniphani umoyo wakwaPhindi laphana just ye u-2020 ngumnyaka kadlongemuhlanga nanso osuma sikhona sikwele South Africa la sibona i-COVID sigadle kwesipilo kubone sukuthi hhayi kulobunzima impela esicela nje ukuthi kube kuthiwa abantu baziphatha ngendlela efanele nakhona lokhu umgomo nje esiyinikezwa nguhulumende ukwenzela ukuthi siphephe ngoba lolu bhubhane sangempela yethu umzima hhayi ngingakhohlwa ukuthi ngibolise umndeni wami wakomoya kwaPhindi lapha empepe lasemawani laphana. Ngiyabulela
ngiyalibingelela kustudio 7 ngabe nivuka njani nonke basakazi abahle abathandekayo. Sibonga umsebenzi omuhle kangaka owezindaba. Siyazithanda ngempela iindaba zimnandi zisazisa indlela ukuthi la esisuka khona siyaphi. Bengithi nje ngiphose lami lami kancane ngendaba MDC. I-MDC mina ngowami umbono futhi lokho ngiyakufisa ukuthi ngabe ingavele nje ihlakaze iphele yonke kusale kungalanto ukuthiwa i-MDC. Ngani ngoba iqala ukuba le nkinga yayo ihlileke ukuziqoqa kusasenoTsvangirai yasifilter into 3 pieces. Kwana manje kwabe uThokozani Khuphe lo Chamisa kwaba into efanayo. So kungukhuphe nanana amanye amamemba asele nawo sokuyinto efanayo kathi into abayifunayo bayayazi nje. Alright, ngubani ke okufanele adliwe? Angithi ngabe before baye ku-Congress yakhona leyo ngabe bayatshela abantu ukuthi no mina ngadliwa nizoyala okwenzela ukuthi abantu bengavoti because ivoti yilona elishoyo ukuthi udliwe noma uwinile. Ma umuntu sekadliwe uthi kona kurojiwe kurojwa kanjani? Ubani okufanele adliwe? I-MDC ngesingami maZimbabweni singabe nomthandazo azonjo oyiwani ivele iphele kungabi into ekhona because asiboni lokuthi umsahlandlela wayo ufunani kuyiwa bagacele nje izifundla bengene kobozap amaphathi la makhulu and khona manje bakhulupha lesizano izano makunje ijabule inceba phansi ngoba uyababona ukuthi into abayenzayo abayazi la bangibhora khona ababheki nokuthi isikhathi se-election singakanani khona manje kusele kumbe 1.5 or 2.5 ukuthi kuyiwe ku-election ngapha kuliwa abasafuna ukuthi bahlanganyele. Hayi MDC ni right imali phela lena ayikho into elisenzela yona vele kade laba khona nje hayi kusetshenza ubuthutha bodwa lapha.
Siyalibingelela basakazi lonke labalaleli bonke abomhlaba kastudio 7 sithi njani impilo? Hayi mina ngiphilile. Nampile kakhulu. Hayi lo mnyaka uhamba ngakuhle sibili zonke izinto. Ha kube kubi kakhulu. Akulali lonto esingathi ihambile kukhulu unyaka othi lo mkhuhlane uhlabhala zonke izinto. So vele hey lo mnyaka akula mnyaka uyakube njalo ube njalo othi uhlowa wephula zonke izinto. Akulanto ehambile kakhulu sikekayo emsebenzini khonapho. Hayi ukhuluma ngomgcini dladla. Umgcini dladla. Ozalela ukubane emzweni odadewathi ezise Francis Tower.
Alo Mthokazi siyabonga. nyaka 2020 bakithi yazanga ngomnyaka omuhle. Isikhangile bayenzakala kusukela ngoMashi. Saphila nzima, bengingatsho mina. Indlala yona lekhona, isimo sami ukhona, sifika ngakithi. Siphila ngamanzi. Siyabonga lezulu. Izifulu akudla kwenzima lonyaka ungazange ngikoza kukhohlwa sazi ukuthi ngonjani akathi sifike abone ukuthi kwenzakala njani nakho kuyakiwa futhi ngizathimbela kuzimana umuvi ngwenya isidaluka lupane
akala Fase sabona nathi kwela yithi akala akala sabe sabe khuluma abamhlophe fase sabona nathi kwela yithi coronavirus coronavirus kills oh yes coronavirus kills COVID-19 pandemic
Salbona salbona kuStudio 7 mina igama lami uAdolf Shaba siyabonga ngomsebenzi omuhle lisipha wona indaba ezingumngqo mina into engithanda ukukhuluma ngayo ngithanda ukukhuluma ngendaba yalabo abantu be MRP every time mabangena bakhuluma ngokuthi amashona ezeloko amashona ezeloko ubona instead ukuthi bekhulume ukuthi bazoyenzani uma bevotelwa ngabantu bona bakhubabhizi bakhuluma angeke utulwa noSatana ze imisebenzi kaSatane ngoba imisebenzi into abazeza ziyazifananela lezo ZANU-P F mina ngibona umehluko wakhona ngoba iZANU-P F usebe ithuluzi elisebenzisayo kuze kube iloku divide abantu bengacabanga ukuthi bazothola amavoti yikho abantu bengabavoteli behlulekile ukuyina even iwadi yodwa ngo-2018 namanje akula ndawo ongathi ungahamba ukuthi hhayi liyana yindawo kumbe indawo yabo akwenzeki lokho abanayo i-grassroots support bangabantu nje abaphethe ngokukhuluma kubo-studio akukuyi election abasuke bawine ngisho newadi yodwa kunokuthi beconcentrate ezintweni zokuthi bazoyenzelane abantu uma bengavotelwa bebesemandleni abanye bakhona ama-leaders akhona siyabazi bahlulekile bakhe bavotelwa bekwamanye amabandla yiko sebesiya ngale ngoba abasela power lapho abakhona silabo Moses Mzila Dlomo wayeku-MTC wavotelwa ngo-2000 kuba ngu-MP ebulilima bavotelwa ngo-2005 bavotelwa ngo-2008 kodwa ayikho into akayenza ongathi ungayibamba so bazoyenza ngoba sebeku-MRP beyeke futhi lokuthatha le ndaba yokudliwa kwamakhube njengethula abalisebenzisayo umakhube uzenzela amaphutha akhe uzixotshela abantu be-MDC alliance wazenzela izitha eyedwa
Trying to figure it out where to go from here, cause when you're up here it's different from when you're coming up trying to be the
hayi umnyaka 2020 kakhulu corona yavela yamisa yonke into kodwa hayi hayi lokuzima ebantwini sem singazona lo mnyaka 2021 uzosiphathelana hayi 2020 awube nzima kakhulu corona yiya siyabulala abantu kwama yonke into kwaphela imali kwaphela ukudla kwaphela yonke into hayi bekunzima sem but this hope 2021 hayi sizoba right ngoba hayi lokuzulumbiyana lokudla hayi siyakuphiwa kukhona.
Waking up and get the money made. We keep flying on the daily. Spread the magic to the public. njani basakazi abahle ngualek nyato kuruma hayi u2020 ngomnye umnyaka ole history engasoze safa sayikhohlwa empilweni zethu sizikhumbule i-history esayizwayo ngefreezer ngaleyo minyaka ngumnyaka omubi kakhulu belento eziningi kakhulu izifo izindlala abantu bephelwa imisebenzi abantu besifa bewulwa yi-corona hayi lo msinyaka lo hayi ngumnyaka mpela ole history enkulu kakhulu enkulu kakhulu edla wonke ama-history engiwaziyo emhlabeni.
Hey, sanibonani Studio 7, igama lami uShukela, mphuma lapha eNkayi. Njani basakazi bami? Hayi, siyaphila thina. Ngibe kahle khisimusa, hayi nathi sibe kahle kakhulu. Sibona ukudumala kakhulu ngamaqembu akithi ezepolitiki. Yikho kusiphatha kabi kakhulu, sigcina singasazi ukuthi siyaphi nelizwe lakithi. Kakhulu ngiqondisela phaka kuqembu likamama uMakhupe, okuyikuthi asisazi manje ngoba singathi siyakuzwisisa ukuphuma kwakhe MTC Alliance. Kodwa-ke manje nanku sekuvotiwe futhi MTCT bathudliwe ngumonzora kuzwakala ngathi ngumuntu futhi esefuna ukuyishiya futhi iqembu ethi kube nokuqilibezelwa kambe umama Makhupe kuyikuthi ulwela isizwe noma ulwela isihlalo asisazi ke lapho kube ulwela isizwe ngicabanga ukuthi imphumela ubezayamukela injengokunjalo uma ebona ukuthi kuyehlula kulamaqembu hayi akazijoyinele iqembu lasekhaya i-MRP namanye nje amaqembu esinawo ngoba kulawo vele nje MTC siyazi ukuthi siyahlala singama-vice president akhona ngoba vele bayathanda ukuphatha abafowethu basempumalanga kakhulu bathanda izihlalo eziphezulu abazithandi izihlalo eziphasi bathanda izihlalo eziphezulu ube ngeke kwazi vele ukuphumelela umama Makhupe ngamadoda ababambisane nawo kwaba buhlungu nje ukuxosha nje ubaba uBhebhe ngoba nguye umuntu owafuze ebambisane naye kakhulu umuntu wakubo labade bathembe njani uMonzora kufana nokuthemba isitha namhlanje bamjikele asazi ke mama Makhupe dadewethu ukuthi okwamanje ucabangani kodwa mina bengasho ngithi ibuye emaqembini asekhaya sibambisaneni sibone ukuthi silivusa njani izwe lethu umthwakazi sibambene ngiyabonga.
Hayi into kaMakhupe leyi ivele kayizwakali uMakhupe udliwe yena akavumi ukuthi udliwe anti bathi iparty yakwe-MTCT iparty elandela i-constitution abakuvumi bona bacaliselile ukubona ukuthi uMonzora utshontshe imali bangene njani ekhethweni bengabonani i-voters roll anti kokuqala ku-check i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini bonke ba-checke zonke izinto zabo okumele bazithandele bazibone ukuthi ziqondile yini amanye nxa ezakhala aye abaleke ephuma ikhetho lungakapheli athi udlelezelwe uMonzora uyenze yakhe i-voters roll bengayiboni ukuthi ngamonzora yini abavumi kathi abantu laba abavotelwa indaba bengafuni ukuvuma lasiyenza njengotrump owatrump akusebenzi lokho yikho lapho esizabona khona ukuthi imithethwa ndaba yezimbabwe iqoto yini kumbe iyathatha ihlangothi ngoba vele kube kumela kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani kathi noma edlelezelwe 883 120 149 hayi madoda abadliwe hawu abanikwa abanye kuphela lokhu okuningi lokhu bayaphela abakubone ngokuya kwezikhathi abantu bazamlandela okwakade esudliwe uMakhupe kavume kuphela ukuthi hayi usedliwe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Siqala nje umnyaka omutsha, iningi lithi umnyaka esiwugqibe izolo ubumubi kakhulu. UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogela amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimba laba bantu wenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lomnyaka omutsha olifisela inhlanhla umnyaka esuqala lamhlanje, igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.